So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lejona njani, livuka njani mthwazo mohle, olamukela emoyeni ngenjabulongo lesine mhlaka 27 kunhlangula 2019 ngontungamili inkomo. Kweze kuseni namuhla umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zezanu-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zezanu-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Iziphathamandla lezi zibalisa umnumzana uBheti Mpofu lomnumzana Joram Gumbo. Abasakhulayo bezanu-PF bathi ababili laba labo somabhizimusi abafana lo-Ukneli Chivayo ngabahuquluzi benotho. UChris Kando Studio 7 uxoxele lunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule ngalolu daba.
Engingakutsho yikuthi abatsha laba bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo okuyikho osekubisela ilizwe phansi, ikakhulu into yokuqala esayivumelanayo kuconference yethu esigodini ekupheleni komnyaka. Iparty yathi akulwiswe i-corruption, akulwiswe i-corruption angendlela zonke ngoba i-corruption yiyo ehlulekisa inhlelo zikahulumente edilizayo umkhonomi njunje umi kubi ngengaba into yokuqala i-corruption. Ukuze kulungisiswe zonke izinto kumele kuqale kulungiswe indaba ye-corruption ibe yiyo eqedwa. Kula ma-investors engabuyela ivele le-corruption, akula nto engayenzakala into evele corruption. I-corruption ivele into yakuqala. Awuke ama-youth abona kungani uhlelo lolu olokulima ukulwisa i-corruption luhamba kancane kancane. Ngithi mina ngesikhiwa i-pace yakhona ne-pace ethe sine-pace, so kumele ukuthi lungezelelwe isidi sakhona singani siyafakwa sibe phezulu, kulwiswe indaba leyo kuthiwa yi-corruption ngoba yiyo into esavumelana ngayo. Ngibona ama-youth akwenza kuhle kakhulu ukuthi alwise, ukuthi afuqe ukuthi abantu, ngoba abantu sebephambili kwedlula le inhlelo ezikhona ezokuthi bakhayelele uhulumende alwise njani i-corruption.
Manje siyabona nanku usiba lukhulu webhanga umnumzana John Manguja usethena uzabasa emthethwandaba bona labo abasakhulayo abebandla lezanu-PF ngoba bamhlambaza. Akusoze kulethe na ingxabano ebandleni, sibona lisehlukana imbono.
Abatsha laba nxabe ukuthi balobufakazi, mbona ngani amajaha lana aso majaha angala sikolo, amajaha ale sikolo asifundile, amboni liba hapo ngusukela nje umuntu onjengoManguja bethi kulalokhu lalokhu. Antiyabona ngathi into zisenzakala lapha, imali zokungenangena kudala kwenzakala izinto zezimali lezi lokubalwa kuthiwa hey RBZ injaninjaniyayibalaeinvolve. Mbona ngani lothi uzabahambisa emthethwandaba esiyababufika, hhayi laye kulilungelo lakhe lelo nxaye emsulwa engalacala nxaye ezithola engalacala. Lawa abatsha laba mboni ukuthi bangapho kumsukela nje baye bemgcobe ngodaka evele engangcolanga. Ngabona yikho kuzamele kubonakale khonapho ukuthi khonoko abalakho yini, kukhona yini ukuthi bazakusa phambili emthethweni ngale ababotshwe labo ababakhangelele ukuthi bayenza into zobuwori. Kodwa mina into engayitsho ukuthi ayisiwo khonoko kuphela, kuningi kakhulu, baningi kakhulu abantu bamele bakhangele bahlolisiswe ngendaba zelezi esikhuluma ngazo eze-corruption ezikhuluma ngabatha. Abatha bangani bayachiseka kakhulu ngezinto lezi. Ngibona ngani isikhathi sakhona sesifikile ukuthi kwenziwe khonokho, ngoba ulokuzeni u-national commissar omusha uthe yena wonke umuntu ongcolileyo ozibone engcolile barizayo achiye ingakalandeli lo siya phambili. Ngiyoqala isileyo ukuyifuqa si-national commissar, labo ntanga sebengenela labo bayahamba kwabo. Bona siyavumelana thi njengebandla ukuthi injongo yethu ukuthi silwise i-corruption, ngoba i-corruption yikade sibulele umnotho wonke lizwe. Kanti sikhuluma sinje nje indaba yemali leyi, uthe kwenzakale khonokho ukuthi imali leyi sokungani namhla ungathi ufanela even la izulu la namhla imali inyoze lesiwa ama retail la lesiwa okutenzela nje ukuthi kade lokuganga okunye kwenziwa ngabantu abakhona kukhula kuhulumeni abanye bakhona le but ingakhathaleki ngobani but bakhona kuhulumeni abanye ade beganga bese izinto zobori ngene
umnumzana belief kaule lilunga leza no PF ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we studio 7 Abalimi benyamendlovu bathi bakhathazekile kakhulu ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe elomunye wabalimi laba umnumzana Albert Bebe.
Izifuyo indoda ehlumayo bezithengise ukuthi zingaba zinhle sengisiba nje lokwethuka ukuthi njengoba kade esilonyaka kukhanya kungani kuzakhayela angiselashi ukuthi sizaphutha njalo kuSeptember October lapha
singathi kodwa ke khonapho ke izifuyo uzinikani njengoba sibona ukuthi ke utshani labo sobusitsha sokunjalo
yee besifisa ukuthi mangala amafelombana atholakala kube khathi umntatha aqalele phambili athenga ukudla singazi njengoba nje kukhanya ngani intengo yakho ikhuphukile ngokutshintsha kokusebe ukuthi imali le yakho ngaphe America ayisasetshenziswa sekufuze sisebenze ibhondi intengo ikhanya ikhuphukile sibili
singathi lapha nxa sikhuluma ngentengo ikhuphuke isuka ngaphi siya ngaphi
kathese kwenkomeni kungani kuseseluvivi ngoba abantu kabalashiwa ukuthi bethengise ngebhondi kuza kuya kuma ngaphi kade kufuze esikhangela ukuthi nga ukuthi ngani uyakhuphe yodwa uyezidingela ukudla manje kathe sakwabe leshiwa intengo yakhona ayikacaci
ye belizithengisa malini kungakangeni
lokho lokho akade bethi amathokazi kade ethengisa ngama 5 to 600 user kusiya ku 700 user khona lapho
kathe salikabe leqiniso ukuthi kuhamba njani
kathe sakwacaci ukuthi kathi abantu bazacharge malini beconverte njani kuseseluvivi but intembi next week kuyabe sekucaci ukuthi vele siyanga
Aha, nxa sikhangele ke kusiya phambili baba Bebe wena ufisa ukuthi vele wenzeni eplaza lelo iplaza walithenga kumbe wangena nje
hayi ngama resettlement sangena ku village ise village ID scheme mina bengifisa nje ukuthi ngani ngiyalondoloza inkomo
ukuthi zibe zinganani uyafuna ukuthi kube liplaza elikhulu
ukuthi sibeze ngoba sengani sengimdala ienergy kayisekho yana I'm now 63 years so ukuthi ngithi ngaba ngenza ama ambitious program ukuthi ngilime ngilokhu ngiyabe ngitshala kathi ngesilungu subsistence farming
khonapho ke uyabufaka lo mumbu into ezinjalo he
ye umumbu ufake nje umumbu ukuthi khona uzaba lamahlanga phela khona uyafida inkomo
umnumzana Albert Pepe ngumlimi wenyamendlovu bexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 sekhangele okusemaphephandabeni iphephandaba lechronicle lithi kulo isifazana wemberengwa obulale omunye njalo owesifazana incedisana lomkakhe emethesa umlando wokuba lidla licatsha lomyeni wakhe Izimu live yona ithi ababili ekade bengabahluleli bedale le High Court umnumzana Nicholas Mathonsi lo mnumzana Charles Wungwe sebekhutshuliwe ngomongameli yamasoni Mnangagwa wabakhetha ukuba ngabahluleli bedale le Supreme Court Soku isikhathi senu balalele lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani basakazi beStudio 7 lona okhuluma ngophini ngihlala ngise izweni lase South Africa eJohannesburg eGauteng eSoweto. Yikho lapho esiphila sikhona manje sisancengisa. Cha mina badala bengithanda ukuphawula nje. Nendaba eyenzakala ekhaya lakithi. Oqala bengifuna ukubonga nje lomsebenzi elisenzela wona ukusazisa ukuthi kuyini okwenzakalayo manje sekusezikuphi izinto kwathathwa amanyathelo bani, konke lokho ngenxa yini. Siyabonga kakhulu, keep it up umsebenzi eliwenzayo. Bangalizonda abantu belithi ngabathengisi, bangalikhuluma ngawo wonke amagama, kodwa yalani lisiniyeza lokhu esikufunayo, esikudingayo njengabantwana besezimbabwe. Indaba engifuna ukukhuluma ngayo mina ngeyokuthi bekunjani abantu abepolitics, abamabandle, awechurch, omasiko, bonke nje abadala, bonke wonke umuntu odwa ngosezimbabwe, abadala nabancane, sihlangane sizama ukubumba into eyodwa, sihlukane lalowo mkhuba, sihlukane lalowo moya osiphethe kwamanje osigqokile esinawo, owakudala wabokhokho bethu abasho nawo, loya umoya ongela uxolelana. Bekunjani siwudambe lo moya, siqale phansi njengesizwe, ikakhulu entsheni thina abatsha, siqale phansi sizame ukuhlanganisa abantu abadala, ngoba abadala bethu no manje basanemoya loya owakudala okubandlululana, amaNdebele amashona sokuzobuya ipolitics. So ngaphandle kwalokho angiboni ukukhona ungaqhubekisa iZimbabwe phambili. Sesidlulwa njengamazwi nje abathatha umbuso manje. Thina kudala sithatha umbuso kodwa senzeni elizweni lethu. Umsebenzi kubulalana nje kuphela impumelelo esinayo. Kodwa bekunjani ukuthi khona sikhumisana umlotha, sithi lokho kwenzakalayo kwenzakala. Asikuyekeni, siqaleni phansi. Ngitsho lalaba sembusweni lingamabona besule ezikhundleni. Why bengaphuma esikhundleni ngoba bayesaba leyo nto, ngoba manje ma wena angaphuma esikhundleni, wonke umuntu manje osembusweni unomlando.
Linjani, linjani bantu bakithi, linjani bantu benkosi, hayi thina siyaphila bantu bakithi. Asibona la masela la bantu bakithi, asiqeda imali elizweni and manje asekhuquluza futhi ngokuningi bayo bantu bakithi. Kambe la bantu abasuthi banani ngathi ngabantu abanjani kahle kahle abantu abangasuthini? I-ZANU PF bantu bakithi vele into yokuqala ngamasela laba bantu labo, and ubusela lo yiwo obuncindezela ilizwe. Ibusela, ikubulala abantu, ikuboshwa abantu mahlana, yiyo into okumele iqale ukubhekisiswa maqale elizweni. Awubheke nje manje ma engavuke ethi imali yakwamanye amazwe aka ayisasebenzi, okwakuqala yena akanamali. Uchaza ukuthini umuntu lengqondo engayikhupha lelo gama mpela ebonti ilizwe still lidoza lisiyaphansi? Phela ibhodi ufasa ukuthi liphepha nje, akusebenzi, akusomali, and manje bese kuphelile vele akuna value. I-value sikuyakuphi? Ufostela nje ukuthi akumele kulingane le dola le-Amelika, iranda likuswa ngamasomo besenzela ukulitshotsha futhi belithathe beligqibe endlini zabo. Yabona yinto akayenzelayo. Wena uyathi umnikeza imali, imali yena uthatha imali leyo uyayigcina, ukunikeza lawo maphepha. Wena lawo maphepha uzowagcina endlini yakho, uzowabheka kuphi, uzowabeka kuphi? Vele akula nto eyenziweyo, akula ukuthi uzamani, ufunani, ucabangani. Yazi ukwenza komuntu ongena sikolo akuyabonisa ngempela ukuthi hayi lo muntu lo kafundana. Ilizwe ulithethe ngenkani ukubulala abantu, ucabanga ukuthi into azoyenza futhi emnothweni? Umnotho ngeke be-Europe ngendlela asebenza ngakhona. Ayi la masela abantu bakithi, mina sikhathele nguye iZANU PF, sikhathele iyona impela, sikhathele tired tired ngeZANU PF. Bheka nje manje ukuthi sebetshontsha le mali futhi idola emelika selishotela izwe nalisele.
Hallo kuStudio 7, Mahlekelelo okhulumayo ezenka enkayi. Ngiyabona ke lokho okwenzakaleyo ukuthi batshintshe iyusa, mina ngibona kuyancedisa kakhulu, ngoba abantu bezitolo ade sebesenza ulunye ebantwini kulabo gogo lapha abangasakwanisi lutho, akade bezuza amapentsheni abo bebehola ibhondi. Uze ukuthi nxa usiyafika esitolo umuntu akutshela athi uthengisa ngerandi, umuntu atshone elambile kodwa imali ethi uyiphethe avalele impahla zakhe kurayithi, alibhanwe iyusa, alibhanwe irandi, kusebenza imali eyodwa yeZimbabwe ukuze kusebenzeke kuhle, ukuze sihloniphane. Ngoba vele ukuthi uzathi wena ungasowe America, ngasikwe America phela la lapha kuseZimbabwe, ngoba siyasiphume siye kuboBotswana. Nxa uphume usiye eBotswana uhle vele utshintshe imali yakho, nifike uthenge neyakhona ngale, awuthenge neyala, awuthenge yakwenye indawo. So lakhonapha kabahloniphe indawo yakhonapha, bathenge ngeyalapha imali. njalo isitolo nxa sila silande ethini izakhamizi asithengise ngemali esilayo ngiyabonga.
Labo gebe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abalimeleyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emoteni ngamalwa ecatsha kwele Syria edlulisa amalawulo izolo. Umkhombi wele Germany ohlenge abantu okhunjini lweLibya bezama ukuchaphela eEurope usufikile eItaly lanxa lelo lizwe belitheka lifuni kubona olwandle oluduzane lalo. Abasakhulayo abenza izifundo ze-arti esikolo se-Visual Arts eMbare eHarare bakhala ngokuhlukumezeka kwabatsha ngesimo somnotho esibangela ukuba baswele imisebenzi. UMark Peter Ntambe usipha lolu daba.
Isimo esikhona eZimbabwe kwezomnotho la kwezombusazwe sibangela ukusilela okukhulu kwemisebenzi ebantwini bonke elizweni jikelele, kodwa sokuhlaba abatsha abaningi kakhulu abagqiba izifundo emakolitshini. UNkosazana Gracious Kabamba udwebe umfanekiso othiwa Hidden Truth okhomba ukuhlukuluzeka engqondweni kwabatsha ngenkinga ezibhekana labatsha ikakhulu ngokusilela kwemisebenzi lamathuba okugcina kubangela bebele mpilo.
Become so addicted ukuthi vanova vatokankanwa nezvavari and their future I
sevedawa ngendlela yokuthi bagcina bekhohlwa ukuthi bangobani okuthi ela kusasa labo sibili lisala lingasela themba.
UGracious uthi iarti yakhe iphinda ikhuthaze abatsha ukuba benanzelele ukuba bengasetshenziswa ngokudonswa njengentambo bigcine besenza ukubi ethi kabasebenzise ingqondo zabo bezivulele amathuba ngokusebenzisa ukukhalipha abalakho. I-art uthi ngenye indlela elula abatsha abangaziphilisa ngayo ethi njengaye usebenzisa okufana leziqhu zomumbu lamaphepha akuthola kungelambadalo lependa ukulungisa okungamphilisa. Omunye osakhulayo oqhuba okumsebenzi we-art uthi imisebenzi yokuzilungiselela efana le-art ingathuthukisa abatsha. Udubo olukhulu oluhlasela abatsha lokhe kuyisilela kwemisebenzi noma beyifundele emakolitshini leyo misebenzi belama-degree. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele omunye umsakazi wele Zimbabwe kusikhashana esanda kwedlula ukuba uhulumende wakhe usephume le nyathelo lokuba abatsha benikezwe amasimu angaba yisilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini womhlaba owabelwa abantu ukuze bathole ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 Venerare ngumak Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obaba khona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo, umnumzana Robert Mueller usevumile ukuyakupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedale leCongress ngenyanga ezayo. Uphenyo lolu lwalungolokudingisisa njalo ukuthi uTrump engaba walinga yini ukwenqabela isandla somthetho ngesikhathi uMula ekhulumisana labantu abachiyeneyo ababelobudlelwano loTrump. Umnumzana Mula waphetha lolu phenyo ngokuthi wayengabutholanga ubufakazi obabungamenza atsho ngokuqiniseka ukuthi uTrump wayemsulwa. Lokhu kwachiya abantu abaningi besithi ngezinye indlela umnumzana Mula uthi kukhona ukuchaya amanzi. ubiziwe ke lidale leparlamente ukuthi ayiphumela egcikeni aphendule imibuzo elokhu ilenga. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini kahle kahle abantu abaningi abakukhangeleleyo kumnumzana Mula.
Mbona ngani abantu abangafuna ukuthi abakhangele ukuthi bakuzwe yikuthi ama-Russians wona angenela kangakanani kukhetho lolo okwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale next time. Lokuthi kwakuvele kule engingathi idili bani phakathi komongameli welizwe elikhululekile lingaka lelizwe elinjenge-Russia.
Ubona udaba lokuthi kungani uMula engethesanga uTrump icala lusiba ludaba yini egudwini azathwaliswa nzima ngalo ngamalunga e-Congress?
Kukhona ama-committees asaxwayisa ngayo nale ndawo. Kukhona ama-committees amaningi asakhangela ukuthi abone ukuthi isandla sikamongameli sabanganani ekwenqabeleni ukuthi ayethuse umlando yena uTrump. Lokuthi futhi kuziningi izinto okukhanya zacitshwa lapha kulolu gwazi. So ngiyabona futhi ngenye into efanele ukuthi iba sobala ukuthi that kuyini okwakuvele kukhona okungasekhoyo okwabe kungabe kwacitshwa ngenxa kwesandla sikamongameli.
Umongameli Trump kungani ezwanana kangaka lo mongameli Putin lanxa abantu beMelika abaningi bengamthandi yena uPutin?
Mina ngokubona kwami uTrump into ayiqakathekisa kakhulu lijwabu elimhlophe ukuthi abambanisa abantu abamhlophe umhlaba wonke. Ngoba uzakhumbula ukuthi ukukhethwa kukaTrump lakhona apha phakathi elizweni kutshengise even lalabo kuthiwa ngama-right wing amaqembu odlakela ezenketha bechabi avele kakhulu obala, amanye ayevele efihliwe efihlakele. So uTrump yena angithi bona uhambile le-Britain lakukhweni wayenziwa yonke imikhuba. Kanti futhi uyakhumbula ukuthi le ndaba yase-Britain lapho besithi Britain kayiphume laphana. So yena uTrump ufuna amazwe lawa abamhlophe ahlangane ngoba amazwe amhlophe abantu abamhlophe lawa abengana alele. Kodwa uTrump senguye ogida ke lingungu ethi asibambaneni sizigqaje ngokuba mhlophe ngoba yitho abantu esiphezulu. Kanti uyabona futhi ukhangela le-Asia ukuthi ahambe kulwana undoda lwana owase-North Korea uzama ukuthi ahlukaniswe bonke ama-Asians o-China labo o-South Korea ngoba besefuna ukuhlangana lapha. So yena usebona ukuthi kungcona njani azama ukuthi ayehlangana lalwana abehlukanise. So mna mbona injongo ka-Trump enkulu yikuthi ahlanganise abamhlophe abazigqajayo futhi abathi bona bayibo abantu bani. So ke e-Russia i-Russia ngelinye lamazwe abantu abamhlophe anti uhamuze ekampeni ekhuluma ukuthi abantu abamnyama ama-Nigerian lama-Africans abantu abangalancedo ngangcono sithole amhlophe abavela kula amazwe awe-Eastern Europe.
Luyeza ukhetho lweMelika ngomnyaka ozayo, kasi soze sibone i-Russia ingenela futhi yini?
Kusezabonakala ukuthi kuza kuma njani ngoba la iMelika isezakhanya ukuthi iqine kangakanani. Sengitsho lanxa i-Russia ingazama ukuthi ingenele, lanxa yona i-Russia ingangenanga, kodwa indlela uTrump asedunge ngayo phakathi la ama-institutions abebekiwe democracy kusobala ukuthi usewalimazile amaneke.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe Warriors libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Uganda izolo ntambama. Umdlalo lo utshiye abasekeli bama-Warriors bedanile ngoba leli qembu lidlalise amathuba amaningi. Lanxa eleZimbabwe lingakaphumi kulumncintiswano, amathuba alo asefiphele njalo ukuze lidlulele phambili kumele linqobele DRC kumdlalo walo ozayo ngesonto. Kweminye imidlalo yayizolo eleNigeria linqobele Guinea nge-1-0 kwathi ele-Egypt lanqoba ele-DRC nge-2-0. Namhla khona iMadagascar izanqikelana leBurundi kuthi iKenya idibane leTanzania. I-Algeria yona izaqwaqwazana leSenegal. Nina siletemba livuka kuhle ezindaweni ezitshiyeneyo zomhlaba kungaba kusebulawa kubulawayo eHarare, Swaziland, United Kingdom, United States. Siyalamukela lonke njalo siyalubonga uxhaso lwenu. Siyalamukela la senkundleni yeFacebook lapha silomlalazi laphana uDumani usikhumbuzo. Uyaloba uthi wena toboka penyoka yosundula ganda layo mbava ngazisungwe dzose kusibhakhwe matemba oga kusala hove hulu. Vomandevu zokhataza eDumani azvitongo bhakhwa koga manga manga. Kulo Glente walaphana uthi wena morning siyakhala ngendaba yemali kuzoba lo silethemba gift uthi wena alibuye izimdola sifuna imali yakithi senzeni na.
Was peace. All Honey asked for was the right to live, nothing but justice. Kulicala na ukulwela inkululeko, kulicala na ukulwela isizwe sakwenu, kulicala na ukuzilwela wena inkululeko yakho. Ngakho ke malingakhali, qoqanani, for so many sons of this land have gone the same way and we have watched them go.
Malingakhali, qoqanani, liqoqeke kutsho imbongo enkulu uAlbert Nyathi lapho kungoma yakhe ethi senzeni. Esigqibela ke izindaba zekuseni kodwa singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi eNyamendlovu bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Hayi ke likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-7:30. Mina elani asibeni sonke njalo kusasa ngo-half past six ekuseni phela. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Itshone kuthi.